sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi yamane omhlaba lapho lingali khona ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 6 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
Mama Lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze, uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula, uzabe kusemandleni kaChiwenga hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Umeri Mbayi waChiwenga umkamsekemo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi ayisithupha amadola ama-RTGS i-$50,000.
Ebhoda abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi. So iSouth Africa izobe iziza imoto from esikayitshele ama-auto.
Iinkulungwane zabantu bezigcwele emngcweleni weZimbabwe leSouth Africa eBait Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu lekhisimusi. Iqembu leFC Platinum lamhlanje lethule uHendrikus Pieter Jejong obeqeqesha iqembu leHighlanders njengomqeqeshi walo omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayi waChiwenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail ukuze athoniswe esuka ngekhaya. Imali le ingamadola azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha i-$60,000 RTGS. Linhlawulo yesibambiso yehlukaniswe ngokuthi ecaleni lokuzama ukubulala umkakhe ahlawule inkulungwane ezilichumi zamadola, kwathi amanye la abazinkulungwane ezingamachumi amahlanu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umbayi wawubotshwe ngenyanga edluleyo kampalakazi, kodwa wancitshwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ngoba amacala akhe ebikwa emakhulu kakhulu, njalo isicelo sebail ecaleni lokubulala umuntu senziwe emthethwandaba waphezulu we-High Court kuphela. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Nendelo Bancitshana uthi umbayi wakasoze athole ukukhululeka lapho ethoniswa esuka ngekhaya.
Angiboni uMary Chiwenga ezathola inkululeko kulokhu akwetheswayo kumacala akhe awetheswayo, ngoba icala lakhe elikhulu ngelokuthi uhluphane lomkakhe, yilicala elikhulu ahlangane lalo. So umthetho kwakathesi uzabuphethwe ngumkakhe, yena ubaba uChiwenga nguye ozabe emtshengisa amandla akhe ukuthi hayi kukho konke ongafuni ukukwenza, mina ime ngizibambe esidukwini. So ukuthi ayekelele umama Lwana angiboni kusenzakala esikhathini esikhona apha eduze, uzahlala lokhu emgwegwela eduze emtshengisa amandla akhe esebenzisa umthetho weZimbabwe ukumbisela ejele lokumkhulula, kuzabe kusemandleni kaChiwenga hayi emandleni omthetho weZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi seHarare umnumzana Tafaza Chikandiwa othi amacala kambaliwa yikulwa nje kwabantu bezanuPF awalani lo mthetho.
Mary Chiwenga le kubonakazathi into yamanga le. Abantu bezanu dala bezenza into le befuna ukuthi thina singakhanyele ezintweni abazenzayo, sikhanyele ezintweni abafuna ukuthi bebona ngazathi abantu bengathakazelela ukuthi bezizwe, njengokuthi kuthiwa kule corruption yesesibophu zibana, kodwa bona babe ngasoze bembophe ngendlela sibili ababe bekhuluma ngayo. Siyabona even oChumbo labana bake baboshwa kodwa bakhishwa, oChipanga. So hayi into esesijayele vele le ukuthi yayenzakala ngapi kuzanu PF. So hayi ngibona ngazathi okwamanje anti sesikhathile ngento zabo lezo ukuthi babe lokho sithi babopha.
Kodwa elinye igqwetha laseHarare umnumzana Francis Banda uthi kulilungelo likambayiwa ukuthi athole imvumo yokuthoniswa isuka ngekhaya, ngoba isisekelo sombuso simupha limvumo.
UMary Chiwenga uyayideserva ibail ngoba ilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe, njengoba sonke sisazi ukuthi wonke umuntu ule right to a free and fair trial. So ukumnika ibail, it's giving a chance ukuthi alaye athole i-free and fair trial njengomuntu umuntu wonke.
Umahluleli womthethandaba waphezulu oyi High Court uJustice Bisray Gwenda unikeze unkosazana Mbayiwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezilithumi zamadola ayo RTGS 10,000 lamaphepha endlu kayise umnumzana Kenny Mbayiwa ese Highlands azabanywa njengesithembiso sokuthi akasozabalekela icala lokufuna ukubulala umkakhe. Kuthi amanye la amacala awahlawulise inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamadola 50,000 RTGS. Uphinde walaya ukuba anikeze idala incwadi zakhe zonke zokuhambisa eziguqela i-diplomatic passport abona amapholisa kanye phakathi kweviki ezimbili ngolwesihlanu njalo bangakhulumisani labafakazi. Amagqwetha kakhulumende azame ukuphisa lesi sinqumo esithi Umbayiwa ulakho ukubaleka elizweni njalo le mpahla yezakhiwo phandle kwelizwe lapho angabalekela khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeit Bridge sezibuyela emsebenzini kwele South Africa ngemva kwekhefu leKhisimusi. Iziphathamandla zithi ngomgqibelo kucaphe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu i-35,000. Lamhla lanxa kubikwa bekungconywana bebethatha amahola ambalwa abantu ukuthi baze benelise ukucapha umngcele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, e-Beit Bridge border kubhizi kakhulu since phambili kwayizolo kunamalayini awamangalisayo. Amalayini bedlula i-RTGS South African side awekho amaline. So into endenzakalayo ukuthi e-border abasafuni imoto ezigcwalayo ngaphakathi. So iSouth Africa izobe iviza imoto from ezim side tshele ama-authorities aseZimbabwe ukuthi bangenisa imoto ezingakanani and then imoto zakhona ziphela bangenze ezinye. So yiyo into endenzakalayo phakathi e-border akula imoto eziningi. Abahamba namanyawo bayasihambela kahle akula problem. So bakhona abanye abathi ama-passenger awathi imoto zabo e-inside bayazicaphele kahle bayazicaphela kahle vele namanyawo but ukuthi imoto zabo zifike ku-South African side kuthatha isikhathi esiningi kakhulu.
Yes, ke saxoxa phambilini kwekhefu leKhisimusi kwakhanya ungani abantu abasoze baye ekhaya ngobunengi ngenxa yobunzima bempilo ekhaya. Kodwa khathesi sesibona ungani baningi kakhulu abantu kade besekhaya. Kungakuhamba njani?
Ye, kusho ukuthi ngo-January umuntu onke uyabethenele ukuthi ayofuna ukuphila e-South Africa. So iningi labantu baseZimbabwe baya befuna imisebenzi ngo-January. So akusho ukuthi abantu abahambe eZimbabwe yibo ababuyayo kuphela. Bakhona ababuyayo ukuzofuna imisebenzi ngabo kokuqala o abanye bahamba phakathi kominyaka. So isikhathi sokuthi abantu badinga imisebenzi. So abantu bathemele ukuthi badinga imisebenzi ngalesi sikhathi amakhampani evula.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ele South Africa selethule umthetho weziphepheli omutsha ozaguqula kakhulu indlela iziphepheli okugoqela ezeZimbabwe eziphila ngayo kwele South Africa. uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho komthetho kufanele bathole imvume yokungena elizweni emngceleni athi ukuvumbuluka sebephakathi kwelizwe. Laba bangene ngamapasipoti kuzafuze bachaze ukuthi kuyini okusuke kwaguquka sebeselizweni. Abala bantwana loshadileyo kufanele ahla kuveze konke lokhu ngoba kuzaba nzima nga. Le mithetho ipha njalo ilungelo lokuthi kwethulwe imigoqo phezu kwemisebenzi iziphepheli lalabo abadinga ukuphephela abavunyelwa ukuthi baqatshwe kiyo. Sekuleke sabela ukuthi imisebenzi efana lokulungisa inwele, ukuthengisa ezitaladeni, lokusebenza endaweni zokudlela iza kwenqatshelwa kanti ke yiyo elabe Zimbabwe abanenge. Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngabuthi uMabhena uthi limithetho emitsha iyabethusa.
Iyasethusa kakhulu besingakwazi ukuthi kuzoba lento enje. Esikwenzayo khathesi ukuthi sixoxisana labezomthetho amagqwetha ethu sizwisise ukuthi kambe umthetho lowo nxa siya emthethweni ungabe umi njani sibe sesibona ukuthi wapha amanyathelo singawathatha.
Ngaphansi kwaso incwadi zokuphephela lezi zizaphiwa phansi kwemithetho elukhuni. Ukuqela lokuthi iziphepheli azavunyelwa ukuphatheka kwezombusazwe zelizwe labo loba eza kwele South Africa. Le yinto ephikiswa umgcini isihlalo enhlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda yena othi ukwenqatshelwa ukungena kwezombusazwe sekungathi kuthiwa zonke iziphepheli zilwa labo hulumende.
Akusho ukuthi lo muntu lona uxabana nohulumende, lokho kusho ukuthi umuntu ubalekela into ethile ngoba engathola ukuvikela kudingayo. Ngokunjalo uma abantu bezonqatshelwa ukuthi baye kuma consulate kumbe kuma embassy abo ngoba beyiziphepheli, lokho kusho ukuthi asisazi ukuthi umthetho wobuphepheli kumbe esukuthi ngama refugees uyabo sishona ngoba akusikho ngqo lokho okushiwo ngungqonqoshe okushiwo yilo mthetho.
Iziphepheli labadinga ukuphephela laba abasavunyelwa unyathela emafisini omelwe lizwe labo bedinga iloba iluphi usizo. Kulezinkulungwane zabeZimbabwe abafike kwele South Africa eminyakeni bafika badinga ukuphephela. Banengike abalokhu besiza elizweni befika lapha bedinga ukuphephela, kodwa abanye kungenxa yokuthi yiyo indlela elula yokuthola imvumo yokuhlala besebenza kwele South Africa. Ngimele 07 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Good Life Talk lamhlanje sikhangela udubo olubhekane lezalwane zeZimbabwe seziphindela emsebenzini kwele South Africa emngceleni weBite Bridge eLemusina. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-03 kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo wethi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezekholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei ukhokhele umthandazo wokukhumbula impilo kaQasem Soleimani ombuthanweni ongenwe zinkulungwane lezinkulungwane zabantu balelo lizwe abasesililweni somkhokheli wabo webutho obulewe ngesikhathi semisile ephoswe ngabeMelika esilindweni sendizamchina kwele Iraq. Inkulungwane zabantu bakwele Liberia zifole ezitshengisela ezitaladeni zesi kodlo salelo lizwe iMonrovia zikhonona ngokonakala komumo womnotho kanye lokuncipha kweholo lezisebenzi phansi kombuso kamongameli George Weah. Kwezempila kahle, izizalwane zeZimbabwe sezibona kungcono ukuba zisebenzise imithi yesintu kulandela ukuqansa kwentengo yemithi yesilungu losizo lwezibhedlela kanye lokumakubi kwezenotho elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
uZulu usethenga kanye lokuthakazelela imithi yendulo ethengiswa edolobheni lakobulawayo esigigwa lokucholwa ngamankampani ahlukeneyo. Unkosazana Ashla Sibanda uthengisa imithi yendulo ehloliweyo edolobheni lakobulawayo.
Ya, abantu bayithenga imithi yesintu and bayithakazelela. Ya, cause kwezinye izikhathi ungathenga imithi yesibhedlela intengo yakhona iyabe iphezulu, but imithi yesintu yabukwazi ukuthi isihlahla esijwayelekileyo esisebenzisayo.
Uqhubeka uMasibanda echasisa ukusebenza kwemithi abalayo ehlukeneyo ethengwa ngabantu.
Silembiza yethu le elokuze nini e-one month, i-full package yonke yabe ithathwa umama lobaba benata ndawonye. Lawo le BP, ichukela, ama-fibroids, ama-ulcers, like yimbiza yokuklina thina umuntu engabuya komsimbodo esithi ule BP kumbulana. Asime lapho iBP yakhe sigijimele ukuthi umzimba wonke, sime lapho umzimba wonke kuzasozibekwazi ukuthi yabe iqalisele ngaphi iBP yankonto ezebelayo. Okunye silakho sibe sezaba le drink le, inyama drink yakomsimbodo le, it's for inyongo lodenda nokuziklina nje. Then sibe sezaba le combination le yabo baba. Combination le yabo baba ngokuqinisa iqolo, khipha amatheketheke, yonke nje ukuthi esebenze kahle eselomame ngale. Then sibe sezaba le mixed herb yethu le. I-mixed herb yethu le ihlangene izihlahla eziningi ezihlukeneyo. It's for ukungezelela igazi lokuklina igazi.
Ubuhle bemithi yendulo unkosazana Sibanda uthi ayila okwengezelelwayo okungalimaza umzimba ngoba ngeyemvelo.
Engakutsho ukuthi imithi yesintu imithi eqakathekileyo, ungayinatha la ayisozi kupha manzi emzimbeni, like yabonathi into enatural engazange edelwa anything.
Umnumzana Bakitsa Nani Dube uvumelane loMasibanda ethi imithi yendulo ilungile ngoba labapheka imithi yesilungu bayithatha kumithi yesintu beyihlanganisa leminye.
Nxa ukhangela kahle kahle intengo zemithi yakhona okumele idingakale ngalesi simo abantu bengela mali, so ziphezulu kakhulu, njalo layo imithi yakhona kwayona kwesinye isikhathi bayitholakali. Nxa ninanzelela futhi amaphilisi wona lawo adingakala avela kuleyo mithi yesintu, so vele njengoba isituation yakhona isivele yona iridiculous yona ngokwayo, akusetshenziswe imithi yesintu.
Umnumzana Mbekezeli Ncube uthi ukusebenza kwemithi yendulo akumangalisi ngoba okwamanje izwe liphakathi kobunzima uma kukhanyelwa ezempilakahle.
Lokho kutshengisa ukuthi ilizwe lethu ngingathi ngesilungu alikho normal, kodwa ke nxa sesukukhangela ngobuhle imithi yesintu iyanceda njalo ihlala ikhona ngezikhathi zonke. Imithi yesintu iyabe i-100% iyabe ingazange ihlole ukuthi kumbe njani ngoba vele yona vele ihlala ikhona.
Umnumzana Thomas Sithole uthi inhlawulo ezisesibhedlela zenza abantu bengenelisi ukuyathola usizo khona kodwa baphephele emithini yendulo.
Inhlawulo lezi sizibona ezibhedlela zenza ukuthi iningi labantu eZimbabwe bengenelisi ukuya khona ezibhedlela ukuyathola usizo. Yikho nje esesikubona sokubangela ukuthi abantu bephephele emithini yesintu le etholakala ezitaladeni, eminye yakhona engaqedakaliyo. Sesizwile futhi lokuthi isikhona imithi enye buya ivela ngaphandle engayisiyo eqondileyo, lokho kuthiwa yi-fake ngesiNgisi. Njalo sesizwile ukuthi abantu asebeyisebenzisa imithi leyi ngemva kwalokho bashona. Kutshengisa ukuthi uZulu weZimbabwe ubhekane le nkinga enkulu kakhulu emangalisayo, ngenxa yokuthi uma engenelisi ukuthi ethola usizo ezibhedlela kuzoba nzima kakhulu ukuphephela kumithi yesintu.
Imithi yendulo isivamile emavinkilini athile akobulawayo. Eminye yakhona isuka kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, kuthi eminye ngesisuka phesheya kolwandle njengaseChina. Umkambo wemithi emakhokhoba kobulawayo, iningi labantu abakubhizimusi lokuthengisa imithi yendulo bathi inani labantu asebethenga limithi selikhuphuke kakhulu njalo sekubapha ibhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi bangcoma okwenziwe ngabantu abancedisa abadabuka esigabeni seMathebelele lenkabazwe abahambe eHarare ngeviki ephelileyo besiyadinga indawo yokuba ngabongi labongikazi. Bathi muhle kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Decent Collins Bajila, umlungisi Dube, Michael Ndiweni, Samkeliso Khumalo, efidlela Ncube labanye ababambisane ngendlela ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi abaphutha kahle izifundo zabo bangene ebulenjini be-internet badinge indawo zokuba ngabongi njalo baye eHarare lapho okuthethwa khona, okukhethwa khona abafuna ukwenza izifundo lezi. Ake sizogibs Dube Studio 7 exoxa loNdiweni, uDube ubajila labadinga indawo yokuba ngabongi. UNdiweni usungula lolu daba.
Abaningi bangkhona babe khethe ukuthi ngifuna ukuya empilo, ngifuna ukuya eSt Lucy, ngifuna ukuya eSt Anne, sephuna bhenyo, ngifuna ukuya eGwanda, kumbe ngifuna ukuya eCholocha. Abaningi babe basithi hayi kumele baye eHarare. Azange batshele, azange kuvumelane lakho yokukhethile, kwathi azange baye eHarare Central for interview kumbe eUBH nxa engowe eHarare, kumbe nxa sikhethe iMondoro kumbe ukhethe eMtara, ngokuthi azazimbimogesta kumele ahambe ngathi eHarare ahambe ave eUBH for interview. So kwaba nzima-ke ukuthi-ke abantwana basuke ngobadubela balalele ukuthi basuke baye endaweni lezo. Sabona ukuthi lapha-ke nxa singaz avusani amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi bahambe. Sifaka umbiko-ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela uyikhokheshi kumbe i-mobile mane o-PayPal singaxhumana lomlungisi Dube kumbe mina kumbe ukuthi bajila bafake izimali siqoqa ontana abazama ukuthi balethe bacathi uhambe busuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha koBulawayo bangene kwamabhasini bavuke beseHarare.
Silo mama-ke uhle cela ukuthi simbize usithi nguhle akusitshela ukuthi khonoko abakwenzele khona wena uthanda kanganani.
Ngizile kakhulu omlungisi labo-Decent badlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi. Basincede kakhulu, kuye kubuhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lathi impumela ngendlela esiye sasithatheka ngakhona ePhareni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani nxa singakubuza khonokho?
Mina kini sengifika ngaba le challenge yokuthi isertificate sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kuqalisa ukubhala abakaNovemba kuqala ukubhala isertificate sami nomethi ngabe siphumile. So ngahamba-ke the slip sami sonalesiyana vele nje ngavele nje abazange bayilalela le ndaba ayilalelwa ngito.
Uzagcina usenzani khonapho?
Sukuzkudinga nje okunye kokwenza.
Ye, wothi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale kanye
i-process yonke leyo aplaya ibe nzima kakhulu. Isithole samagabha avuzayo sibili njengabantu bakoBulawayo, kodwa sesikhangele esiqalisweni uku-aplaya basiphathisile, sithole abantu abangasisiza sibili. Sisizakele kakhulu, kodwa sesesiba ne-challenge ekutholeni-ke ama-message ethu okuthi sishortlistiwe, sibiziwe. Sawathola ama-message lawa nge-last minute, ngabona siwathole kumhlaka-30 lama-hospitals ethu 30-31. Kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews lokuthi si-interviewa asiwatholanga kuma-portals eku-US asi-aplaye ngawo lawo. Sacina sesidingelwa ngomunye esewabona nje laye ezilela ku-Facebook ukuthi singena-Facebook leyi njengami ngasengesikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook. Bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sengasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga.
Ye, ngizokuthiwa ubhajila sebuyile ecingweni.
Abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi nangaphi. Lokho kutho ukuthi umphakathi sizahlala uvula amehlo ukuthi futhi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu. Besinabo baba uSibanda ePhumlani, nabanye abaningi abasincedisile esibili, omama uDr Labode, bonke kade bekhona ohlelweni. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi, nanoma yini engasisho ukuthi sehlule, singagqoka amabhatshi okuba ngumphakathi, zonke izinto zisayenelisa ukuzehlula.
Labo ke ngabanye abaxoxe loGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Iqembu le-FC Platinum lamhlanje lethule uHendrikus Pieter de Jong njengomqeqeshi walo omutsha. UDe Jong ubeqeqesha iqembu le-Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Udiyong othuleyo kusemthethweni namhla ekuseni njengomqeqeshi omutsha weqembu le-FC Platinum ngemva kwamaviki ambalwa kulama hemuhemu athi useqatshwe yileli qembu ngemva kokutshela kwakhe uZulu ukuba usehlukane leqembu le-Highlanders. Iqembu le-FC Platinum lona elike lalandula laze lemba phansi lisithi kalimqatshanga uDiyong limethule kuZulu ndawonye lomqeqeshi wabonozinti uThembo Chuma, yena obesebenzela iqembu le-Tel 1 lona eligunyulwe kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yanyakenye. Laye uChuma uke wasebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye wasechiya phakathi laphakathi komnyaka esesiya kuqembu le-Tel 1. UDiyong utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba isizathu sakhe sokuba engaqhubekeli phambili esebenzela iqembu le-Highlanders yokuba ufuna ukuncintisa kuzinga eliphezulu.
Decision not my contract to extend, because for me as coach I have ambitions. I want to work on a big platform, and a big platform is for me FC Platinum. My focus is on Platinum and not on other things.
Ngithethe isinqumo esokuba ngalobelani sivumelano esomsebenzi esitsha leqembu le-Highlanders ngoba njengomqeqeshi ngilesifiso esokusebenza ezingeni laphezulu, njalo ngokubona kwami lelo thuba ngizalithola lapha kuqembu le-FC Platinum hatshi kwenye indawo.
Umqeqeshi uDiyong ufike kweleZimbabwe nyakenye ngenyanga kaMpandula lapho afike ezothatha isikhundla ebesitshiwe nguMatinda Ndlovu uqembu le-Highlanders. Lo mqeqeshi wenelise ukuba aphakamise inkezo yeChibuku leqembu le-Highlanders waphinda njalo walikhuphula elisusa engozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu laphutsha imidlalo yanyakenye lisendaweni yesithupha engalanini yemiklomelo. Iqembu le-FC Platinum kalizange liveze ukuba uDiyong uphiwe isivumelwano somsebenzi eseminyaka emingaki, kodwa abasiki bebunda bathingi eseminyaka emihlanu. Kuwe kwaba lamahungahunga athi kulabadlali beqembu le-Highlanders asebengalandela lumqeqeshi kuqembu le-FC Platinum ngesikhathi kuvela ukuba useqhatshwe leli qembu leli, kodwa yena ukulandule lokhu. Ikanti le nkokheli zeqembu le-Highlanders zithi akulamdlali olesivumelwano leqembu ozadedelwa ukuba ahambe. Iqembu le-FC Platinum lizadibana leqembu le-Al Ahly elakwele-Egypt ngomgqibelo ozayo kumncintiswano we-Total CAF Champions League. UDiyong ubhekane lo msebenzi omkhulu kabi ngoba iqembu lakhe elitsha lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusibaya sikagroup B lingela ngitsholo kodwa umklomelo ngemva kwemidlalo emithathu. Imele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Big Challengers besigqubela uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwachi Wenga usephiwe imvumo yokuthi ahlawulele isibambiso sebail esenkulungwane ezingamachuma isithupha amadola 60,000 RTGS dollars. Iinkulungwane zabantu bezigcwele emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeitbridge sezibuyela eSouth Africa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandon, sithi lingakhohlwa uhlelo lwethu lekuseni ngo-half past six kumbe lisale ku-Live Talk igama nguChris Gandon.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.